Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifunga njani izindaba olamulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-26 Ntulikazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ukungaphenduli udaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wadlengula untombazana omncane kudala imibuzo eminingi.
Itiming yangkhona itshengisa sobala ukuthi ludaba oluqukethe ezombusazwe.
Kambe ukutshengisela ukuthiwa kuzenziwa izisebenzi zikahulumende kusasa langolwesithathu kuzasekelwa na?
Impilo isenzima kulezisebenzini and abantu okubahluphayo kulik ukuthi bayahola imali, imali leyo encane kangaka nxa siqhayele ukuthiwa yi-poverty data line, imali okufanele ihole ngumuntu odubekileyo kakhulu.
Izikolo eziningi zemangweni welupane esabelweni semathipheleleni north zikhala ngokuthi zithwele nzima ngokuswelakala kwababalisi, indawo zokufundela nenye indingeko.
Terms of our results our last year isikolo sami siyakhokhela sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni kwestudio 7. Emmerson Mnangagwa wadlengula untombazana omncane sokudale imibuzo eminingi. Unkosazana Susan Mutami wamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emapholiseni akwele Australia izolo esithi wamdlwengula kaningi nengi. Engakamangaleli umongameli Mnangagwa lolu daba, uMtami ngomgqibelo wethule inkulumo edlula amahola amabili enkundleni yokuxhumana eTwitter elonda ngodaba lwakhe athi lwaqala ngomnyaka ka-2003 eleminyaka elishumi lanhlanu 15 esikolo seKwekwe. Umnangagwa elokhu engakakhulumi ngalolu daba kuthi isikhulumeli sakhe umnumzana George Jaramba uke watshela intatheli zindaba ukuthi kasoze akhulume ngoba uyabe esipha isisindo udaba athi alusiloqiniso. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu zithi amacala ayetheswa uMnangagwa aqatha kakhulu okokuthi kumele ethule umbiko olandula kumbe ukuchasisa ngokwenzakalayo njengomkhokheli wesizwe. Kodwa bakhona abathi lanxa lokhu kuliqiniso isikhathi sokwethulwa kwakho phambilini komhlangano omkhulu webandla leZANU-PF okukhetha inkokheli kwenza kube khona ukutshaya amanzi. Siqoxe locubungula ezombusazwe umfundisi Angliston Sibanda, sambuza ukuthi yena ulubona njani lolu daba.
Ukudlwengulwa kwabantu besifazana ikakhulu abantwana into embi kakhulu engamelanga yamukeleke kusociety esiphila kiyo. Kuyibunyamazana kutshengisela engathi kuthiwa yi-act of barbarism, kulo kutshengisela ulunya lomoya omubi ukuthi umuntu uyabe ehle aqede impilo yomuntu umuntu esasemncane. Kuyinto eyangisayo kakhulu okungamelanga yamukeleke kusociety esiphila kiyo. Kodwa usuphu uhlupho ngendaba le eka Susan nxa iliqiniso siyamzwela njalo sifisa ukuthi kuba ijustice iyenzakala. Kodwa uhlupho lwakhona ngolokuthi i-statement zika Susan ziyakhuthana lento eziningi ezingana zihlangani kahle i-story sakhe. Okwesibili, indaba ka Susan ile ndaba yokuthi yena la umntwana lo ukhanya ube bathanda, nxa kuliqiniso ube bathanda laba badala thanda azali lo Themba Mliswa uthi yena wayethandana lo General SB Moyo. Ilisti yonke abadala la engumntwana ongaka kutshengisela laye futhi ilevel yokungaziphathi. Ngiyakwazi ukuthi abanye abalaleli bazathi yena ube yivictim, kodwa abaningi abantwana futhi abanjengosuzeni abathanda izinto. Nxa sikhuza abantwana ukuthi umuntu aboziphatha angathandi izinto kuyathiwa sibabi, kodwa abantwana lo ube ngumntwana othanda izinto ongalambeko ongaziphathanga ngaphandle kwalokhu nje ukuthi angako akukhuluma ukuthi wadlwengulwa ngose ngumongameli welizwe laye eqeda lapho walandelelana labadala laba izikhulu lezi ezana uPF zonke wababhoda wabaqeda so laye kumenza udaba indaba yakhe ingasalaleleki ngoba laye uvela ukukhanya ubengaziphathanga azale lomliswa azale lobani alale lobani azale lomoyo into story zakhe nje sicuna singasalaleleki mina ngicuna sengivala indlebe ngithi hayi in as much as sizwela sisilwa lobudlwangudlwangu lokudlukuhlukuluzwa kwabantu besifazane istori salomntwana sicuna sesilomsindo omningi asisalandeleki
ngokubona kwakho kungenzakala yini ukuthi kube lezombusazwe phakathi lapha
mina ngilesiqiniseko sibile sokuthi usuzeni mtami lo udaba aluphushayo ngoludaba lezombusazwe ludaba lwepolitiki sikhangela ikakhulu itiming yakhona umntwana lo wahlala le ukhuluma ngezigigaba ezenzakala ngabo 2004 khona ezikhuluma namhlanje and ezikhuluma njalo indaba yakhe uyikhuluma one akakho ku jurisdiction use Australia okwenza kube nzima vele ukuthi amaphoasa ahambise emthethwandaba indaba yakhe laye uyikhuluma uhambise emthethwandaba ngemva kokuba abantu sithina sesikomentile ku social media ukuthi kanti indaba engazanga wa reporter ngikhona siya reporter namhlanje e reporter e Australia outside the jurisdiction okwenzakala khona icala lelo nxa ukuthi likulenzakala okwesibili i timing yangkhona kuyiwa ku Congress yezana uPF siyakwazi ukuthi badonselana nzima bakunzima ngale oxambadle phana phakathi kukaMnangagwa lo Chiwenga i timing yakhona ungazani ijonge ukuthi nxa kuyiwa ku Congress lo uMnangagwa avele adliwe kumba abantu bamvukile i timing yangkhona ikitshengisa sobala ukuthi ludaba oluqukethe ezombusazwe kanti njalo futhi ikhesi yakhona angazi ayivule amapolice Australia awala nto angayenza ngoba awala angeke afike lapho bese kufika okwesitha okunye futhi indaba enxaso yomthethweni indaba yabafakazi le evidence yazi umuntu osukuma athena ngirechiwe ayi reporter kusasa udokotela bakwazi ukuthi bahlole babone ba confirm ukuthi ngempela lo muntu urechiwe manje lo othe rechiwe aqede lapho athena la warechwa futhi la ngomuda wanga report warechwa futhi la ngulwana walala lomliswa walala lomoyo into yangkhona ayicace kahle ikliye nje ukuthi into elokwenza lezombusazwe bakhona abangabe bemthengile lunkwazana ukuthi akhulume alethe udabo lunje ukuze udilizwe umongameli bese kuphinda futhi kube lenye engile kulabanye abathi yena hayi lo ntombazana uyisigangi khona ngale Australia use utshontshela abantu izimali usezama ukudinga into ezamenza abe eze scapegoat kasikwazi ukuliqiniso kodwa mina ngiqinisekile ukuthi into leyi is politically inspired and politically driven
lona lolu ulubona kuludaba olungabangela ukuthi kube lomthelela kukhetho oluzayo
ludaba olujonge ukudiliza umnumzana Emerson Mnangagwa limkhiphe isithunzi sakhe ludaba olujonge ukudala nje ingxaba ngxoza phakathi kwe leadership uyiwa kukhetho so bese kusiba ludaba futhi olujonge ukwenzela ukuthi amazwe amanye ngaphandle amanye amazwe abe lokusikhangelela phansi abe lokuqhubeka njalo engezelela izijeziso zomnotho ngenxa yama human rights abuses ethu ngoba kuyabe sekuthiwa iZimbabwe ibuswa ngumongameli ongumdlwenguli oyirapist
umfundisi Angliston Sibanda ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Gambe ukutshengisela ukuthiwa kuzenziwa izisebenzi zikahulumende kusasa langolwesithathu kuzasekelwa izisebenzi loZulu mathupha na inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi zikahulumende zimanyene zathi izisebenzi zingayi emsebenzini kusasa langolwesithathu ukuze uhulumende abuyisele isilinganiso seholo sibe njengasasikhona phambilini ngomnyaka ka-2018. inhlanganiso lezi eziphansi kumanyano weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions zilobele umphathi ntambo wezisebenzi umnumzana Paul Mavima. Incwadi zimazisa ukuthi zizakhalala umsebenzi okwamalanga amabili njengoba sokwedlula amaviki amabili zafaka isaziso lesi njengalokhu okusemthethweni. Izisebenzi lezi zithi ukutshengisela lokhu kuyabe kuyikusungula uhlelo olubanzi olungathatha isikhathi eside nxa uhulumende engafezanga izikhalazo zazo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZCTU umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, siyezwa lapho ukuthi kulama hemu awukuthi abantu izisebenzi zeZimbabwe sezifike esibangeni sokuthi sezifuna ukuthi zikhalale umsebenzi kumbe zitshengisele ngendlela ezijiyeneyo. Isizathu kuyukuthi izisebenzi ziyananzela ukuthi impilo yesisebenzi lemuli zabo isesimeni esibi. Izisebenzi ezihamba emsebenzini ngenyawo zitshone zingadlanga, abantwababo batshone bengadlanga, abalenhlanhla kancane bagcine besidla kanye ntambama. Impilo isinzi makhulu ezisebenzini and abantu okubahlupha kakhulu ukuthi bayahola imali, imali leyo encane kangaka nxa sesikhayele ukuthiwa i-poverty datum line, imali okufanele iholwe ngumuntu odibekileyo kakhulu. Kuzanazelaukuthi abantu abaningi bazihola kona bama-30,000-40,000 pound ngenyanga, kukanti i-poverty datum line isikuma-200. Beqeda lapho futhi imali eyayisebenziseki balo mlando ukuthi nxa sebebhadala ama-rent abantu bezindlu abafuni ukuthi kubhadale ngemali yemzini idwala lemelika, abantu bayacharja $40 nge-per room. So isisebenzi sesisebunzimele ukuthi imali abayihola vele ayisabancetha abasakwazi babambe nga. Yikho izisebenzi sesithe hayi uhulumende nxa engabancedisi ngokuthi avumele ukuthi leli lizwe kusebenze imali yemzini i-US dollar ukuthi abahole yona kwenzela ukuthi benelisayo ukuthi baziphilisele izimuli zabo. Abantu bathi bona ngangcono phose ukusebenza kuhle kume ngoba bathi bona abakusebenzelayo abasaboni basebenzelani. So ke kungenxa yohlupho olukhona uhlangana lezisebenzi, yikho abantu sesiye kulesi siba esokuthi pho sifelani vele njengoba sibeya kangaka. Yikho okuba ngalolu hlupho lokuthi abantu bezibethi hayi kungangcono khathesi kesekele ukusebenza ngoba ukusebenza kungasinceda.
Manje ngokubona kwenu kuzaphumelela yini ukutshengisela lokhu?
Well, ukutshengisela kungaphumelela ngoba nxa umuntu evele esefika esibangeni sokuthi ubone ngathi akusaphileki azitshele futhi ukuthi ngingaze ngiqhubeke ngisiye emsebenzini ngihole le imali engiyihola ayincedi ngalutho. Umuntu onjalo ufika esibangeni sokuthi kasakwazi abahambe ngabesebona hayi kungangcono sitshengisele sibile ingxenye ukutshengisela kwethu. Bakhona abantu abangalalela bezwe ngoba utshengisela lokhu akuthi abadingi ukuthi bale lo muntu. Kuyindlela yokuthi baqhube umbiko othile kuziphatha amandla zelizwe ukuthi imali le esilisipha yona i-RTGS ayisathengi, ayisasebenzi, ayisela amandla ngoba iphela amandla nsuku zonke. Nxa sokuphumelela ukuthi kambe kungancedisa yini? Nxa silo hulumende ovuma ukuthi nguhulumende wabantu, nxa enguhulumende wabantu sikhathi lalalela abantu abazwisise, abazwele futhi abantu ukuthi abone ukuthi impilo ayisaphileki ngokunjalo yenza izifiso zabantu ngoba uhulumende wabantu nguhulumende wezifiso zabantu. Nxa izisebenzi ngaphuma zitshengisele kuyabe sokusegcekeni ukuthi sikhuluma lohulumende ukuthi imali le ayisasebenzi, sincedise ngale imali okwayikwenzakala ngemva siyezi uhulumende lezizathu ezinyezo kodwa ikhathi sesifika esimeni sokuthi i-economy isizidolarize yonke umuntu usefuna imali yemzini angaze athi uyachaje i-RTGS bakhuluma imali ezisabekayo okugcina kubona kungcono ukuthi ungangcono uthathe leyo mali uye itshintsha ubusuthenga ngale emelika kuba nganeno. So ke siyakukhona ukuthi uhulumende nxa uhulumende wabantu uzalalela yonke le imizamo yemizamo ukutshengisa uhulumende ukutshengisa abantu boke beZimbabwe ukuthi bantu bakithi la maqhathi bethu ukuthi asingeneni kulindaba e-US dollar ke sisime ngale imali yethu isalungiswa ngoba kathesi hayi iphela amandla nsuku zonke ayisancedisi. So ke ngiyakukhola ukuthi lokhu kungasebenza ngoba uhulumende nxa engumuntu enguhulumende wabantu uzakulalela njalo phela empilweni akufayelanga siphongugoqa izandla into zisonakala. Izisebenzi ziyafika sibane sokuthi hayi ugoqa izandla kusincedisi, yikho lokho sebetshengisela. AmaNdebele bathi bona umntwana ongakhali ufele embelekweni. So ke izisebenzi asoke zingufele embelekweni, kuyikho sezisima phandle zixabalale zikhale zibone ukuthi zilohlupho. Ngaleyo ndlela yokuphela indlela engabanceza ukuthi bazwakale ngezicelo zabo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU. Izikolo eziningi zemangweni welupane esalbelweni semathubhelele North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngokuswelakala kwababalisi, indawo lezinye indingeko. abazali bathi lokhu yikho okwenza ukuthi isilinganiso sabantwana abaphumelela emihlolisweni sibe phansi kakhulu kulumango. Okuningi asikuzweni kuthathele izindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda obeselupane.
Zilutshwana izikolo ezababalisi abeneleyo kulesi siqindi okwenza abantwana abaningi bangatholi imfundo efaneleyo. Abazali abaningi bathi abantwana abafundi kuhle nxa kungela babalisi ezikolweni. Unkosazana Hloniphani Ncube ngomunye wabo njalo yisekamizi seLupanda.
Thina ngapha esigabeni seLupanda eseAndalupane silenkinga yokuthi izikolo zethu zilamatitsha amalutshwana. Ezinye uyazithola zilamatitsha amabili, ezinye zithole zilamatitsha amathathu. Uthola ukuthi utitsha oyi-1 ufundisa amagreda angu-4 grade 1 grade 2, grade 3, grade 4. Kambe shuali wakutuwa abantu wanabapasa, kambe wangapasa kusimu esinjalo. Njalo lama classroom yetu asefile, asedilikile, asematala.
Umpati skolo we Elisho Primary School, unkosazana S. Msengeyi. Uthi skolo sakhe siyazama upa imfundo engcono, nalazo sisilela ababalisi.
The small school, esilababalisi abanga omama kuphela. Bayebe luke betuntele kancane kancane, but the same school so far kushote 1, we are supposed to be 7. Upati alifizi kunzima kula mali abadala bayakhala kunzima. Hayi ababuyele ekhaya sabe lokho sincengisa bayancengisa abadala kulokho kuthontisela mbijana yakhona ukuthi uhulumende uyancedisa kakhulu under iBIM. In terms of farmer results our last year isikolo sami siyakhokhela sibili
ephuma kanye primary school eliphanda labo bakhala izimadozi ngokusilela kwababalisi. Umphathi isikolo walesi sikolo umnumzana Kenkiwane ucina la esefundisa lanxa engumphathi
ngishotile lapha nangila babalisi ngathi nxa ngikhangele ngila babalisi abayi-5 mina kumele ngibe ne-7 kusho ngishote nge-2. Mina ngwami ngiyafundisa ngumphathi isikolo elisemtha ngikhangele ukuthi infrastructure ngathi izakhiwo zesikolo zibe improved angila zakhiwo eziku-up to date. Ngingacela nje ukuthi zibe khona uncedo engalizuza right in terms of infrastructure development.
Lanxa ababalisi besilela ezikolo eziningi uhulumende kwayiqhathe ababalisi abathize kunyanga ezilutshwana ezisanda kudlula. Mnumzana Mbongeni Dube webandla leZANU-PF ngumeli weLupane East edalela ephalamende ufakaza ngokuqhathwa kwababalisi nguhulumende wakhe.
Emalangeni adlulileyo kube nokuqhathwa kwababalisi njengeLupane singabanye bezindawo ezitholileyo ababalisi. Thole ababalisi abangu-8 okutsho ukuthi bafithelwa ezikolo zonke eziseLupane East. Siyabonga kakhulu kodwa-ke inani leli kaleneli still ababalisi lokhu besilela esigabeni seLupane.
Uyaphambili egcizelela uDube ukuthi kungani abantwana bakulomhlubulo bengenzi kuhle ezifundweni zabo njalo uthi isiqindi sakhe sifuna uhulumende engeze inani lababalisi.
Singakhala izikolo zangikhona i-pass rate yangikhona i-low ukhozela ukuthi amatitsha kawakho. Uyathola isikolo silamatitsha angu-2 kumbe amatitsha angu-3. So-ke besicela kakhulu ukuthi phiwe abanye ababalisi inamba yamabalisi ibe khona ezikolo engxenye singabona abantwabethu lathi kusiba lotshintsho. Kudala kusesenababalisi indawo leyi yaba labantwana abaqeqeshileyo. Siyafisa ukuthi khonokhana kuphinde kube khona njalo esigabeni sonesi.
Uhulumende usanda kubika ukuthi udinga ababalisi abedlula inkulungwane ezingama-20 25,000. Kukhanya ingani kuzatholakala ababalisi abazinkulungwane ezinhlanu kuphela 5,000 lonyaka abayibo abathunyelwa ezikolweni esezisegabeni ezishiyeneyo zelizwe. Okwamanje uhulumende edoselana lezisebenzi zakhe ngodaba lweholo liphansi njalo iningi lababalisi liyathiya umsebenzi besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe lapho abaholiswa okungcono. Ngimela Studio 7 ngiseluphanda eLupane igama lami nguEzra Chisas Banda.
Okwamanje ke sikhangele esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com linodaba lokuthi amasosha amabili agwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka engama-20 ngamunye phezu kwecala lokubulala umuntu ngomnyaka ka-2018. Ababili laba babikwa babevela etshwaleni baxabana lotafazi wasayidi abamtshaya kakubi waze waqaleka bamthiya eceleni komgwaqo lapho adotshwa sefile. Iphephandaba le-News Day lodaba lokuthi amapholisa asebenzisa inkundla zobulembu etshengisa ukungasuthiseki ngemali abayiholayo abathi kuzabangela ukuthi bangavoteli umongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho lomnyaka ozayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani baka Studio 7 bakithi, siyabonga siyabonga ukwazana ngezindaba ezinhle, siyathaba futhi njalo inkosi ibusise kuze zokulunge, singaphiki ngokuthi sithi sesadinwa ukuvota, sesadinwa abaziyo ngehistory kakhawundi ukuthi wahlala okunganani, esenza ilizwe ukuthi ngelakhe, senza one party state kungalaphathe evunyelwayo kodwa one day kwaba yi-one day yathatha i-patriotic front lakathe siyavusa iZambia imi kuhle bebekomenta abethi hawu imali yakho nesisiyalingana le South Africa yikho kuhle, asingadelini kasihambeni lona lithuba esilinikwayo elilanga kubaza kwenxeka bayenze kube liqiniso. Sazi njalo abanye bathi habe sabe ukuthi ye bavukela umbuso bayathatha ngenkani loba ke ubedliwa, ngazi ngima khonapho maningi.
Salibonani basakazi be-Studio 7, linelisakaza njengoba zinjalo bafowethu, sithi philani, niphile maliphilile bafowethu, siyabonga. Mina ngumpanda moyo Ngogama Village Ward 9 kulilima West. Lapha kukhona into mina engibona ngani lapha kunzima lapha. Lapha sekuthiwa kule rule ekhala abantu isiyave siya register ukuvota. Kuchoni kunoko noma sebevota bayasebevotela ngabe bazathwala futhi besiyavota. Ake kulungiswe lapha kanti sekwenzenjani ukuthi kona kube le ndawo ababuya khona behlale noma iviki or couple days abantu beregister. Kusakali kahle, mina ngikuboni kahle, ake sifake namehlo lapho ukuthi kwenziwani la, kwenziwani ukuthi kona kungabuya abantu laba, bafana laba ezithupha bayabuya one day badlula bayadlula abanye bezizwa ukuthi sebedlulile. Ake kuzwakali ukuthi le nto ikhulunywa kodwa kuyalungiswa ukuvota kuyarejistwa kuyathatha izithupha. Ngiyabonga, ngingabi mude kakhulu.
Yani ku-Studio 7 siyajabula kakhulu ukuze ubaba uMaphosa ekhuluma ngendaba yamaChina la azuza kwakheni kwamadamu njalo amacitizen abo nabo azuzane. Siyabonga kakhulu uMaphosa, yazi ukuthi indlela ocabanga ngayo kakhulu iyakhangela iyatshengisa ukuthi kunake liyananza abantu njalo liyananza ulungelo lwabantu. Kuhle kakhulu ungasake liqhubekele kukhangela nothi lokho Mthokazi RMP Mthokazi le ebomba ukukhuluma ukuthi ye lapha kumele kuqanyulelwe phakathi bemile bekhatshana bengazwakali ukuthi bakhuluma ngelungelo lwabantu lobo khona bephomba ukukhuluma ukuqanulelwana phakathi. Baningi abantu beshonelweni abafayo labo ngesikhathi ekugula wondi kanti uTonga Garanti wayevele elishoni kodwa wabulawa izampiyo. So namhlanje babo Tonga Garanti sokufanele sibavalelwe ngaphandle kuthe ngoba ngamashona bengalacala abake bekunanzelele lokho abantu babe-RMP emarathi. Siyabonga kakhulu ngahlala ugqugquzela kakhulu kukhonokho ukuthi abantu bekwazi amalungelo wabo njalo ubancedisa ngoba bazaphomba ukududhu lwabantu bele besuke laphana bele begcine bengakhelwa iziyo uyathola lutho ngoba amaChina benefitani kunapha kuzafana lokweRussia kungena ukuthi icinibisana le Ukraine because iye ivele ibambi iUkraine kuzafana lakhona ke ngoba kade bazozibamba bona amaChina kwapha ngaso kufanele besuke bebuyele kuba basafuni bazaqhayisa futhi ukusibhomba futhi. Mina ngivumelana lawo lokho okukhulumayo, so ngathi zingabe zonke inkokheli ziyananzelela hlasele leyo ndawo.
Studio 7 linjani? Livuka njani, litshona njani zihlobo ezinhle. Mina bendifuna ukuqonda lapho ukuthi kuthiwa khona eli bandla eliphikisayo alila ma-structures. Kutheni bona bezafuna ama-structure abanye abantu ngoba bona benje siyabalandela zanga usavezwa kuthiwa bafunelwa ama-structure abo. Kaloku nxa lithe labusa leli elingenayo ama-structure liwafumana ebantwini not ukuthi wena uliforce ukuthi ama-structure alo athini. Bona babuzwa ngubani aba ama-structure athathaphi ngoba labo bangene benganawo bafumana phabe phakathi sebebusa njengamanje bayabusa abasebesicelele kakuhle ukuthi bona bathini. Nayi ndizizalwa apha kokhame ePlumtree, so ndicela ke kakuhle beyeke lezi ndaba zokuthi ibandla eliphikisayo kalila ma-structure liwasaphi lona elibusa ama-structure abanye abantu ngoba bonabo kabafuni kwa walandela nje nxa ethe wavusa lo muntu ama structure yakhe uzafumana phambili.
Sanibonana ekhaya ninjani ka Studio 7? Siyabonga uqalibuze lo oke wa dinga ama evulisini ukudlulisela umyalezo kwa econet. Manje lokho eningithumelele khona hayi ifoni yami ayivuli, inetwork esikuye lapha iphansi kakhulu bantu, phansi njenganje. Ayabona nje manje ngikhuluma emini yebikhona kodwa yavele yona iphansi. So siyazi ukuthi iyabaleka ungasikudala, siyinto nje bengicanjile sidlulisele nje umyalezo kwa econet ukuthi basincedise lapha ku WhatsApp se andaphumula lapha yaphumula mission kule booster lapha. So akusebenzi vele kahle, kanti ukusebenza emini ebusuku akusebenzi ukuthi uhlupho lwakho kuyini, hayi angeke sazi. Cela nje bakasikhuphulele nje khona lapho ngicela nje udlulise umyalezo nale. Kodwa hayi ngiyabonga lokho elingithumelele khona ngoba nitshengisele impela ukuthi niyasifuna ukusisiza nani bakwa Studio 7. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani? Hayi namhlanje sabuthanda ukuphawula nje kancane nje into ezincane into ezingatheli. Kula bantu laba bama-tablet ndawo abantu esihlala sibizwa laba bethi kumele ukuthi thina siyebambana nabantu beHarare sikhiphe izandla. Hayi bantu bakhisazama ukuyihlolisisa le nto leyo ukuthi angeke isebenze le nto leyo. Singaze sibambane laba bantu sikhiphe izandla, sitile umbuso zabo lokhu kukhokhelwa yibo laba abantu beHarare. Thina sithi sizakhokhela nini? Sizakhokhela nini bantu bakithi ama-tablet ethu? Singaze sikhiphe izandla ayiphumanga, kuyafana nakithi kuyabelwe kufanana vele kithi akula ntuthuko ezabuya kithi. I-solution kuphela yile MRP ukumilizwe. Yikho kuphela i-solution engasebenza ndabanye nje abantu bemadebeleni. Kunje ngathi abantu bethu bafundisa imbali yamanga nxa abantu beHarare. Bafundiswa omunye umutapo into zamashonaleni. Indaba engafundiswa into zakithi emadebeleni. Ye, into mesisinazo singabantu bemadebeleni ukuthi asiyenze nokwethu, sikhulise nekubeke namasiko wethu labana beHarare nasiwatshile kwabo kona ngabe beHarare. Ye, singaphonga ubango thethe kule moto zamaswingo kona. Hayi, asiyenze nokwethu bantu bakithi. MRP ye right, ye was the solution. Solution yokugcina yesele MRP. Yeah. Singabe ngothathe lokho esilandelayo lendizo zamashonaleni. Kini vele kuyabona ukufanana izilo umbuso ngaphathwa ngayiphi. Umbuso okuphela kuzaba yathi kini umbuso ngaphathwa ngabantu besemathebuleni. Sikhumilizwe la finish.
Yazi angazi ukuthi abantu sicabanga kanjani. Uyathatha umcabango wakho wedwa ufake ebantwini bonke. Ube usuzonda nje ukuthi kuthuba nokhulume wathi. Ube senze ngani abantu ngabakho kuyazila. Izwe sokuze kukhulunywe ibizo lomuntu uNdebele ubaba lo ukuthi uNdebele wensuzu. Mina angikhulumi ngomuntu, ngikhuluma ngeparty MRP, party kasiyo kamqondisi kasiyo kabaningi umuntu wonke. Lamo esiNdebele niyanithinta nxa izwe kuhle iqondile siyayisapota. Kodwa kwenza singayisapoti siyakwathi yiphathi nje enjengomlilo wama-newspaper kayiyikhatshana ezizongingela press ingavoteli i-president. Kanti amandla akho niyabe wathethe ngaphi raita ukuthi iqumelelo lizwe phakathi yabe wathethe ngaphi? Umbono nje okuhudulela abantu ukuthi umuntu ongafaniswa lo muntu ongaboniyo ehudule omunye esithi bayaphetheya kuyafana lalokhu ngoba iphathile wazikhulumela umoyo wathi yena ufuna ukuthi encintise kuma-MPs lama-council. Lokutshona sizigqambana ngamabizo usuzonde waba amazwalala ungadlanga uzondele mina ngingasoze ntshintshe ukukhuluma ngiyabeke ngikhuluma khona kengicabangayo futhi engikubonayo ukuthi kuzayenzakala. Ikuchitha isikhathi ngoba i-MRP vele kayisoziwini uyafuna kawufuni uyakwathi kayiwini.
Naw bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, izizalwane zakwele Ukraine ezabaleka impi zaya kumazwe angomakhelwane zibikwa seziphindela ekhaya lanxa impi ingakapheli ngoba ziyaswela okokuqala impilo kakutsha komakhelwane. Upapa weRoma uFrancis useqolisela isonto yeRoma indima eyayidlalayo ekubandlululeni abantwana babensundu kwele Canada besiwa izikolo zokholo lwesiKristu lapho abahlukuluzwa khona. Ithemba labo somabhizinisi laba kwele Germany lehlile kakhulu ngoba intengo yomoya wegas nentengo yamafutha ezimota ikhangelelwe ukukhuphuka kunsukwana ezilandelayo. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Ukungaphenduli udaba lokuthi umongameli wadlengula intombazana encane kudale imibuzo eminingi. amagambe ukutshengisela ukuthiwa kuzenziwa izisebenzi zikahulumende kusasa langolwesithathu kuzaphumelela na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.